kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ingxabangxoza esebandleni le-MDCT iqhubekela phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Amabandla ezombusazwe athi ilizwe alikalungiseleli ukhetho oluzayo okungenza impumela yalo ingemukeleki. Umdlali wenguqu uCoster Maradzike obhubhe ngeviki edluleyo ubekwa emathuneni eWest Park kobulawayo lamhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Abanqoza ikubandla le-MDCT iqhubekele phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Abasekeli bakaTsvangirai ababalisa omnumzana Nelson Chamisa lo Elias Mudzuri kanye lonkosazana Thokozani Khuphe bonke bayalabeloko besithi yibo abaphethe isikhundla somkhokheli waleli bandla yena oyelatshwa esibhedlela seSouth Africa. Umsakazo we-SABC ukhulume labantwana kunye lomne wabo kaTsvangirai abathi akula muntu oseke wakhuluma loTsvangirai ngaphandle kukamnumzana Mdzuri. Abaningi bathi lokhu kutshengisa ukuthi imuli kaTsvangirai isekela uhlangothi lukaMdzuri. Yena uMdzuri lamuhla wethule umbiko kuTwitter egcizelela ukuthi nguye okufanele aphathe isikhundla somkhokheli. Kodwa umnumzana Chamisa laye wethule wakhe umbiko ngobulembo obufanayo esithi useqalisile umsebenzi kulandela umbiko wethulwe isikhulumeli sikamnumzana Tsvangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka kuthange la izolo okhomba ukuthi nguye ukufanele aphathe lesi sikhundla. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Obert Gutu usanda kugcizelela ukuthi imbiko eqotho eyaleli bandla yethulwa nguye ngakho abantu bangalaleli okuthiwo umnumzana Tambo Rinyoka. Kodwa umnumzana Tambo Rinyoka ugcizelele ukuthi yena wethula imbiko evela kumnumzana Tsvangirai njengenhlala yenza. Ngakwelinye icele inkosazana Thokozani Khuphe usanda kwethula umbiko kuTwitter esithi nguye okufanele aphathe isikhundla sikaTsvangirai ngoba wakhethwa kumhlangano weCongress njengomsekeli wakhe. Kukanti omnumzana Chamisa loMdzuri baphonga ukuphiwa nje izikhundla abakuzo ngumnumzana Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Into le inkulu owedlula abantu abalingiswa abaphakathi kwayo ma ungayibheka njengedrama. So angikhona ukuthi ngithi mina orong ku-MDC ngulolo lalo. Umthamisi omncane uye nguye odemonstrator ukungabi ne-democracy engqondweni ukubusa kwabantu. Yikuthi kunomunye tribalism elokho ku-MDC. Not yokuthi amaNdebele versus amaShona. UTsvangirai nokuthamisa kuthiwa ngamakaranga ngesishona ma ususimadale kudabulawa esishona njengoba sengisuka kufuze ngitiyele umfana mlo esikarangeni uDouglas Monzora o-MDC naye ucabanga ukuthi njengoba wayefake kwathiwa ngu-secretary general so kusho ukuthi okumele ukuthi kubusela uMakhuphe singathi thina okwamanje akumelanga ukuthi ngawukhalela ukuthi ungupresident kufuze ukuthi ngawukhalela ukuthi akuyevotwa if lingi-challenge asihambe nisiyevota. But ukuthi abasenye sithi ukuthi naye kunjalo ngoba wakhethwa eminyakeni eyadlulayo kudala ayisikho kuthetha ukubhekelela. Engingababongela khona ngibaphakamise ngakho yilokhu abakwenze ukuthi baye e-Cape Town ngoba i-Cape Town bekungasophathi ngokuzwisisa kwami. I-Cape Town kuhlanganwe under the auspices of an NGO besiyadiscussa ukuthi how can coalitions work ukuzibona ukugula kwabantu be-MDC abavele bebheke iphaka kuphela. Westman Ncube isikhicamfundo uthi yena akayi ngoba kulabantu abangabevizwe khonapho. What kind of a coalition is that? Ubithi umuntu ohlonitshwa kuthiwa ufundile naye seis the same thing. Really, ukuthi kuthiwe laba abantu bazosusa iZimbabwe enkingeni eziphakathi kwayo angazi kuyokungenela umlimi ngoba ngokubona kwamanje yho hayi kunzima. Kalakade enkemenkeme yendaba le esiphakathi kwayo.
Ubona kusenzakalani lapha? Kutshoni lokho kubandla lezanu p f kumbe elikankosikazi Mjuri?
Ibandla le-MDC selidabukile phakathi dadewethu and ungacabangela ukuthi lingabuya libuyele emuva futhi. Bazondana laba abantu 1-2 bathanda amandla. Ngoba babuza bonke thina abanye siyaxoxa labanye babo 1-1. Yakuthi kuthi vele lo hantu mzilo uchangira ulo bangenele ukuthi sokuyimpilo ekuphefumula nokungaphefumuli. Izanupiyefu vele has always operated like that. Anti uyakhumbula ukuthi uJonathan watshela umhlaba wonke ukuthi ekhampena laphana etholojo wayesponswa umnankagwa. But thina sasitshela ukuthi umnankagwa ngowezanu ngeke ayenze into enjalo. So izanu kungenzela ukuthi ilakho ile sandla kulokho okwenzakala ku-MDC. So kuyinikeza okuyi-advantage ethize. But wonke umuntu njalo obhekayo into zepolitics yeZimbabwe uyakubona ukuthi it's going to be very difficult for umnankagwa especially as president ukuthi awin election apart from ukuthi benze ubudlwangudlwangu nenkani njengoba vele iphaya ngkhona bayithatha ngesibhamu. So it doesn't give them that advantage. It kunika ipicture yokuthi loko kuyenza ukuthi futhi mashe besithi bayariga for example bengariga bese kubanika-ke lokhuyani engathi ligunya lokuthi batshele umhlaba ukuthi vele besithi singadliwa thina ngamaphathi ayi-70 bonke la divided ashiya amalokhu izela. Umjuru if bangahlanganisa amakhanda baxoxe baphume le nto e-principle kungayenzakala ukuthi laba abasele ngale kule MDC encane kuqinize kungala kungasonto yalutho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amabandla aphikisayo athi ukhetho oluza kuba khona lonyaka lusoze lube lukhululekile ngenxa yesimo sezombangazwe esikhona elizweni kathesi. Lokho kukhulunywe emhlanganweni obuhlaziywa ukuba ilizwe lilungiselele na ukhetho olukhululekileyo olunemphumela engasoze iphikiswe na oqoqwe inhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe, i-PRIZ. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amabandla akumanyano we-People's Rainbow Coalition aphumele izikhalazo ezimbalwa athi kumele zilungisiswe andubana ukhetho lwenziwe. Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi ilizwe leZimbabwe ligcwele udlakela njalo ibutho yilo eseliphethe intambo zombuso. Uthi ibandla elibusayo elezanu PF kusukela kudala alikaze lifihle ukuthi lisebenzisa ibutho, amapholisa kanye lezinye ingatsha zikahulumende ukwethusela abantu ukuze balivotele.
Ama law enforcement agents, amapholisa labanye la isikhathi esiningi babangama-spectators udlakela lolusenzakale bayelenzisenzakale. Kwesinye isikhathi they check iside yama-perpetrators first side. Now I'm a victim of violence, especially electoral violence. Sasenapo, see, one amabuto, after Utapungu Solava Gazde, Abaneva, Abakuru, Sevetama position to government.
UMaphosa ugqibe ngokuthi kumele njengamabandla aphikisayo baphoqe uhulumende ukuthi aqondise imithetho ekhangela ukhetho, kunxuswe inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-African Union ukuthi zizohlola ukhetho. Uthi bekumele njalo lezi nhlanganiso zinxuswe ukuthi zizokhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota olugqitshwe kuyona le iviki. UMaphosa uthi kumele uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota lunikezwe amabandla aphikisayo masinyane, kuthi amaphephandaba kanye lemisakazo kahulumende inikeze amabandla aphikisayo isikhathi esifanayo.
Okokuqala, i-United Nations kumele beyibize izokhangela loku observa uhlelo lwama elections bona sebe phuzile sokuphuzile ukwenzakala lokho bebemele bebuye esiqalisa i registration then i tender process yokudinga ama voters roll i ballot paper kumele ama political parties wonke ebe involved ku process yankona
isikhulumiso manyana we PRC umnumzana Methuseli Moyo uthi umumo okhona khathesi wehlukile ngoba into ezazisenzakala kuqala nxa kulokhetho zazisenzakala ngaphansi kombuso womuntu ongasobutho i-civilian rule owayesebenzisa ibutho. Ethi khathesi ibutho yilo eselibusa ngakho umuntu ngitsho lamapholisa aphilela evalweni.
Le government yamasotsha asethethe umbuso nokwabo angabasebenzi basesebenza amasivikeli njengoba besebenzisa umnanga khathesi ukwenza president. Kodwa sebesibona osigaxa amabhandi wabalani abalamandla.
Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso eqoqela umbuthano e-APRIS umnumzana Sidumo Bebe uthi njengoba sebehluzile babona ukuthi ukhetho alusoze lube lukhululekile nxa kungaqondiswanga imithetho sebeza kusa udaba lolu enkantolo ukuze kungakhalwa nxa sekonakele.
Izakhamizi zithezwe na kufanele ukuthi inhlanganiso enkantolo ukwenzela ukuthi ibambe ngamandla uhulumeni ukuba enze ukhetho lukhululeke ngoba abafuna ukuthi nxa sebevotile bese kubuya futhi sokusiba sokukhanya ukuthi ukhetho lube lomkhonyovu.
Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona enyangeni kaNtulikazi kodwa seluqalile udlakela emabandleni ezombusazwe. Kuviki ezimbili ezidluleyo umongameli we-PRC unkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe batshaywa ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Abanye babo babotshwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz. Kuhlelo lwethu lwe Live Talk lamuhla sixoxa ngengqabangqoza ekubandla le MDCT kambe izaphela njani. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 13860 kHz. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usesayine umthetho ozavumela ukuthi uhulumende engazavala okwesikhatshana. Unozindaba wokwele Ethiopia u-Iskinda Nega lamalunga ebandla eliphikisayo amabili bayalile ukusayina incwadi zokubakhulula ejele besithi zibhalwe abangavumelani lakho. Abantu abaningi bakhala ngokwenzakala kubandla le-MDCT besithi lilakho ukubhidlika nxa kungaqhubekela phambili ukulwisana lokhu bekubangwa isikhundla sikamongameli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Ake sizwe abanye abantu bekhuluma ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook bu-Logibs Dube.
Ayifuta abalolu lomzima baba kangazi ukuthi kahle kahle ube kufuna nje ukuthi aluba kungatholakala ukuthi bakhulumisane bazwane bakwazi ukuthi baxazulule izinto kube khona onguyongakhetha
kodwa kuyenza kungenzakala yini konke ukuthi bahlale phansi bakhulume ngakho
Ya khona umuntu oke kumela kwenze nguye nalo ubabuzwa ngirayo phathekile. Kumele akwazi ukuthi akhulumisane nabo njengoba umuntu ophathekile akwazi ukuthi kwabe nomuntu amqondisayo ukuthi lona nguye ongabamba for until nami ngizomlenda ngibe right kanjalo yabo.
So kodwa kuyalungiseka yini mzala?
Ya khona kuyalungiseka abantu babe khulumisana kuyalungiseka uma kungahlalwa phansi ukhethe kade kuyakhulumisana kuyalungiseka
kodwa phela uyakwazi ukuthi asibhoki sibayasinye phela amthokazi
yebo ngiyakwazi ukuthi kunjalo
so kwenziwa njani uma kuthi inkunzi sibili zithobelene sesifayini khona
hayi inkunzi sokudingakala ukuthi kuboniswane kuyaboniswane phela la lento lena uyenzela wena wedwa ngithi uyenzela umphakathi waseZimbabwe ukuthi lapho uyazi ukuthi ufuna ukuthi senze so ngicela ukuthi ukukhulunyisana ngoba ngeke kuze kufize nakhona bangwadonselana kuyele akuna phethoze oluzoluwina ukuthi uzenzeza ukuthi kanjalo so ngicela ukukhulunyisana kwazakale kahle lanxa sikwazi ukuthi siyavota sivota ngendlela emeke kahle sikwazi ukuthi sivotela abantu
ye siyabonga kakhulu ke mzilikazi talent mabula ungadela kusasa baba
okay danke siyabonga
ye wathi sithathe ke ukuqinisela Vivante Dabengwa
udaba lolo ngisiyaluzwa baba Dube liyasethusa kakhulu ukuthi kambe ngathi sokhangelela ukuthi ukhetho libe lonyaka sokuqalisa ukudonselana futhi hayi kuyasethusa kakhulu kuyasithengisa njalo ukuthi hatshi ukuthi ZANU-PF sezahlala embusweni ngoba laba abaphikisanayo khanya hhayi abalalutho abaluhlosileyo bafuna izikhundla kuphela la yabonga
ye ngizokuthiwa sesilo baba-ke unkosana nkosi
eyi udaba lolu mina luyabe loko lufana nje leminyaka yonke akuthi akusoze kutshintshe lisezilongo umnankakho ekhonaphana kuphela so tinakade sikhaya ukuthi njengoba umdala layo uthiwa ngirade simkhangele ukuthi mhlawumbe singamfaka esikhundleni mhlawumbe aye ngaphola manje kuthiwa kuthi njengoba egula kuyahamba kanjani
pho-ke nxa wena usukhangele sibili kuphathwa njani khonokho kungazani abantu akuba phathi kahle
la makungiphathi kahle ngoba ukudonisela kavele kuyabe kukhona into kuyagcina kubanga into elizweni
kuyabangani kakhulu
kuyabanga into elizweni ngoba ma kulokudonisela la obvious akula nto engahamba into zonke zale ziloko zidonisela emuva and le lizwe labe lisifa kusiya phambili
ye hayi sibongile kakhulu mfokankosi umadela kusasa
siyabonga
ye mbese ntathake ubaba ugari Thwala Jackson zothwala usekhona ecingweni
mina-ke mfowethu ake ngithi kubantu bezimbabwe imulethi yezimbabwe yinto enhle le yenzakala ku-MDC ubudlwangudlwangubona lobo esibona abo senzakala buyinto enhle kakhulu njalo ngizalichazela nje kahle umbono wami okuthi waye ngisithi yinto enhle kakhulu leyi senke ngakhuluma kakhulu ngokuthi abantu esilabo laba eZimbabwe esibabiza ngama-leaders and stuff akuthiwa ama-leaders ubudlwangudlwangu obukhona ku-MDC buyalisiza ukuze liboneke kuvele bhadla ukuthi you don't have leaders. These people don't have the people's, they are not representing the people's interest, but they are representing bona izwi bafuna izikhundla balwela izikhundla njengamanje.
Alolo ke bekuluhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook lilo Gibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje ngenxa yokuqhakatheka kokuthi kube lenhlelo ezingenza ukuthi abantu bakhulumisane ngobuhle bokuvota labantu abazabavotela inhlanganiso yabo nozindaba eMisa Zimbabwe isisungule indlela zokukhulumisana ebulenjini ezanceda ukuthi abantu baxoxisane ngezokhetho. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uGibson Bebe eseHarare.
Ulembu lowo kuthiwa ivote 263 lwasebenza kakhulu ngokhetho luka-2013 lwaze lwahlonitsha zingqungquthela zobulembu igugu njalo ukuvuselela kwabo kuzakwenza ukuthi kube lenhlelo eziningi zokukhulumisa mayelana ngezokhetho. Ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngodubo lwezindaba zamanga ukuvula kwe-vote watch kuza ngenjabulo enkulu kulabo abasebenzisa ubulembu we-intanethi ukubala izindaba. Ekhuluma ngalolu hlelo omela iMisa Zimbabwe kundaba zobulembu be-intanethi unkosikazi Kholiwa Majama uthe bayakuqakathekisa ukuthi abantu bakhulumisane ku-intanethi.
I-Vote Ward 263 i-project enzwa yiMisa Zimbabwe ekhangelele ukubona ukuthi abantu jikelele eZimbabwe bathini ngokhetho luka-2018. I saw Project Entra sikesa iyenza ngo 2013 kodwa ngo 2013 yayijonge ukukhangela izehlakalo nje kodwa kulolu khetho sikhangelela ukuthi abantu bathini ngendaba ye registration baza kuthini ngesikhathi kulama rally ama politicians kumbe laba babe bencintisana kukhetho babe besithini njalo ekuthoni khonoko babe bebabuzisisa ukuthi sikesa kukhethela wena ngokhetho liphelile lika 2013 kuyini okutsha okuletha kithi
lokhu kusekelwe ngumgcini sihlalo wemisa Zimbabwe umnumzana Thabani Moyo yena othe lokhu bazakwenza ukuthi bathole imbono yekhetho eshiyeneyo kungela kwethuselana ngomnyaka wokhetho
the vote watch program is part of our access to information campaign which is aimed at galvanizing the voices of Zimbabwe to get as diverse as possible information across the country. We have a healthy mix of professional journalists and citizen journalists who are scattered within the 12 provinces of our country.
Umsakazi njalo eyintatheli izindaba eleminyaka eminingi isenza lomsebenzi umnumzana John Masuku uthe iVote Watch iqhakathekile ukuthi abasebaphandleni sebesenza ukukhuluma ngodaba lwabo mayelana lezokhetho ngendlela ezilula. Uphinde wacela imisa ukuthi izame ukupha abasemakhaya umakhale kukhwini ukuze benelise ukubala okuyabe kusenzakala kukhasileli. Kuqakathekile ukuthi imbiko ivele kuzo zonke indawo kumagumbi amane omhlaba kodwa siyabona ukuthi khathesi lokhu esisazama njengelizwe ukuthi imbiko le ehamba ngamagagasi ehamba ngezincingo zethu kumakhalekhukhwini ifike ebantwini abajiyeneyo kakhulu emaphandleni kodwa-ke njengesibanga sakuqala esokuthi labo bakwejayele ngibona kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo esikucelayo kulabo abakwenzayo ukuthi benelise ukubona ukuthi labo basemaphandleni banamafoni njalo balakho okungabanceda okunjengama-bundles ukuthi benelise ukuthola le imbiko ngoba isekuyisibanga esesingena kiso esingeke sabuyela emuva. Enye intatheli izindaba elodumo umnumzana Njabulo Ncube uthe okwenze imisa sokwenelisa ukuthi uZulu athole indaba zasemaphandleni zona ezandise ukuswelakala kumaphephandaba amakhulu.
Iprogram lelo ntshwe imisa yasincedisa ukuthi sithole ama-citizen journalists ukuthi athumele intatheli ethumele information ethumele ama-reports. Ama-reports lawa abese efakwa ku-social media njalo esetholakala ukuthi efikele abanye.
IVote Watch 263 ikhangelele ukunceda intatheli izindaba ngokuzazisa okwenzakala emaphandleni okuzabanceda ekubhaleni indaba zabo zokhetho. Umgcini sihlalo wemisa uMoyo ungezele wathi lokhu bakwenze ngemva kokunanzela ukuthi amaphephandaba amakhulu awananzi indaba zemaphandleni. Ngimele isitu 7 ngiseHarare ngiwuKipson Bebe.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in Ambalin Komine, when I.
Woza Friday my sweetie kuhlelo Woza Friday silomculi osedume kakhulu ngomculo wakhe owe Afro Soul awubiza ngelokuthi Greg Music ethathela kugama lakhe u Gregory yena engowako Ncube uhlangane lomsangazi we Studio 7 u Ezra Jesus Banda kobulawayo nampo ke bexoxisana
sebabanengi abaculi kothuthi siyathunqa abacula imidumo yetiyeneyo yokujabulisa uZulu. Uhlelo lwethu Woza Friday kulapho yena bathola khona abanye babo kuleli viki nangwesimphetheyo
bonani balaleli igama lami nguGregory Lovejoy Ncube kodwa isibongo singesakho Sibanda uNcube isibongo sakho malume. Ngaqala ukucula ngisasemncane ngisesikolo ngaze ngathola ama recording companies bangisayina ngisekira music kwamanje. Umculo wami mina ngiyobiza ngithi yiGreg Music ngoba ngihlanganisa imiculo ehlukehlukeneyo ukuthi kuphume le yami mina umculo kodwa usungawubiza uthi Afro Soul kodwa ngiyobiza ngithi Greg Music.
Ngithandi Barcelona black and white. Ngithandi Barcelona black and white. Black and white. Gira music. Wayibona kuphi
Utabela ngicambo elikhulu labantu yalelo sibhozo. Sokwenze umculo wakho wangena ebantwini kakhulu emathelelendi. Vele usebenza nobani kuphela umculo omnandi kanje Gregory?
Benzeni kwami komculo ngisebenza lo Clarence Garura umanager weKira Music, ngisebenzeke lo Bebe weVelocity Records, ngisebenza lo Joe Maseko weHouse of Lights and Sounds. Ibonte sisebenza labo. Ekuhlabeleni kwami ngengoma zeBhoso, iBhoso ngiyithande ngikhula, ngisasemncane njalo iyade ngiyazi ngikhangelela phezulu, ikhonte kuhle ngiculele i-album leli engilenze kathesu Asifuni Bumbulu elile 17 tracks, i-dedication ye Highlanders Football Club ngothando.
Sikuhlelo Woza Friday siphethe umhlabeleli usiqhathazile ngengoma zakhe zehala ngaphoso nguGregory Mfala kancube lowo yena ke selamadlalati amathathu elitheli sanda kuphuma lethi Asifuni Bumbulu. Bathina abantu njalo ubona njani kusasa yakho?
Kwakathi sabantu bayayamukela njalo bayafisa ukuthi balindile ukuthi album leli nizolikhipha nini, kodwa lisokusele nje iviki ukuthi ngazise abantu ukuthi album nizolikhipha nini. Bayalijabulela abantu, bayalithanda, bayalifuna. Njalo ngemva kweminyaka ethile ngibona nizabe sengumuntu osezingeni eliphezulu ngokusebenza engikwenzayo. Ngithembisa abantu ukuthi hayi, ngizayenza okungcono kulalokho engikwenza kathesi, ngoba indlela esebenza ngayo le mculo engikhipha ngayo lokho usiba lokukhula lokukhula kusiya phambili.
Baningi abaculi abacula ngeqembu le Highlanders Phoso bezama ukuthi abalandeli baleli qembu babasekele ngokuthenga ingoma zabo. UGregory ezakhe uzipheke ngobunono wobukhulu, ziyalaleleka, ziyakhideka njalo ziyaqubaquba, ikakhulu nxa umlandeli wenguqu usekela iqembu likamakhephula ezimnyama ngenkani amahlola nyama phela i-Highlanders Phoso. Isikhathi sethu wa balaleli sesiphelile, kodwa yeyi yeyi Asifuni Bumbulu thina bese kuhlelo Woza 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 Friday khulisana impela viki yenu igama lami ngu-Ezotshisa Sibanda.
Asifuni Bumbulu, Kira Music. Asifuni Bumbulu, no 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 no. Asifuni Bumbulu, no 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 no. Madlela bathe
Asifuni Bumbulu,
Asifuni Bumbulu,
Asifuni Bumbulu,
Asifuni Bumbulu,
Asifuni Bumbulu,
Asifuni Bumbulu,
Asifuni Bumbulu.
Libona ngatshakala, libona ngatshakala la. Libona ngatshe chokala sina gasfuni bumbulu
lalele ba
master si serious sina gasfuni bumbulu master si serious sina gasfuni bumbulu tshelo kutya poa manje sina gasfuni bumbulu madlela batshele
lihlalele nelapha siwanjalo nje nejulele nelapha siwanjalo nje
Asifuni Bumbulu, no 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 no. Asifuni Bumbulu, no 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 no. Madlela bathe
Asifuni Bumbulu,
Asifuni Bumbulu,
Asifuni Bumbulu,
Asifuni Bumbulu, lalela.
Asifuni Bumbulu uGregory cula ke ingoma ezithiwa Greg Music. Esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa. Igama nguChris Gande, lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.